Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuNhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane elibangela elengculaza umkhuhlane wengculaza ele-HIV bathi ukubandlululana ngalomkhuhlane sokunganeno.
Ngathi sokulomehluko ngesikhathi thina siqalisa khona ngale kubo 97-98. Kathesi nje sokuyinto abantu abaxoxa ngakho ngoba abanye sebebonile abakade sebegulela ukufa, sebephansi, sebedawuni, sebona abanye umuntu uyaphakama.
Ababe izisebenzi emgodini weKhamativi Tin Mine owavalwayo bathi badinga imvumo kuhulumende eyokwemba amatshe aligugu kulindawo.
Isifiso sethu ngezokuthi ma bengasinika ama-mining licenses senze small scale mining besikhangelele i-granite mining layo. Konke lokhu kungaphilisa abantu bani abeKhamativi.
Ibandla lezanu PF liqinisa imikhankaso yokulungisisa okuhluphayo esigabeni zelizwe ikakhulu eMathebeleland lakobulawayo.
Usukumangala ngoba izinto abantu bangabuzemthe kuma youth labo babengayithula imali yangona. So sishuka sizizwe kabi le mali ishuka iye nga yabo. Kodwa belana abantu into elihlobo ukuba imali ezimali zamabhanga asoma lezanu PF and mostly asoma le government.
Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umgcini sihlalo womanyano we-African Union uNkosazana Dlamini Zuma uvale ngokusemthethweni umhlangano walomanyano e-23rd Ordinary Summit of the African Union ngolwesihlanu ntambama ngokuthi umanyano lo usulungiselela imihlangano ezayo kunyanga ezimbalwa eye-UN Climate Change Summit eNew York kanye lowe US Africa khonapha eMelika lapho iAU ezakhuluma ngazwilinye. Kusenjalo umnumzana Admore Kambutsi oyisizalwane seZimbabwe njalo eziphatha amandla sogatsha lwePeace and Security Council kumanyano weAU utshele uSandra Nyaira weStudio 7 obekulumbuthano ukuthi kufanele amazwe akuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe ancedise ugatsha lwakhe ngemali ukwenzela ukuthi lwenelise ukulwisana labahlamuki asebebhahile emazweni e-Afrika. Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane elibangela elengculaza ele-HIV bathi ukubandlululana ngalomkhuhlane sokunganeno kulezinsuku kulalapho uhlupho lolu lusaqalisa eminyakeni edluleyo. Asizweni okunenga lolu daba kungxoxo esiqhubela umnumzana Obed Banda omunye wabalwela amalungelo abaphila laleli gcikwane.
Hayi lapho mina nxa ngikhangela sibili ungathi sokulomehluko ngesikhathi thina siqalisa khona ngale kubo 97-98. Kathesi nje sokuyinto abantu abaxoxa ngakho ngoba abanye sebebonile abakade sebegulela ukufa, sebephansi, sebedawuni, sebona abanye umuntu uyaphakama, umuntu uyazivikela, uyakhuluma, khangele ama-TV izinhlelo ziyaphuma. Ukhangele ezingwalweni kuma newspaper ezikola abantwana bayafundiswa ngapho ukuhlangana khona kumbe abakunathweni utjwala abantu bakhuluma ngakho abantu sebengani ulwazi sebenalo kakhulu sebebalutshwana nje abangani basalela emuva kodwa abaningi abantu awusebenzisisa into sebezinikelwa kuya ngasemakliniki ngoba nyanazi yalo hlelo NPT le Mother to Child Transmission omama bakhuthaza sibili ukuthi hlolanini yena iqinisile sele ukuthi imelela i-compulsory ngoba ifuna ukuthi bancedise umntwana ongela consent ukuthi aphume njani engelalo igcikwane njalo bakhuthaza nabobaba ukuthi nabo khonapho baphatheke bancedisane nabomama.
Kodwa obaba singababona bexoxa nje labanye ukuthi hayi mina nginjenje ngiyawanatha amaphilisi lawo.
Ubaba kakhulu siyazi ukuthi sasithina sizinhloko sithanda ukuthathela izinto emuva sifana nabomama. Kodwa umama sibile emakliniki yathola bekhona befundiswa bezikhulumela emalokitshini baxoxa ukuthi hayi mina ngihambile sebile ngihloliwe so sengirejista kodwa obaba basalela emuva bathathela khathana.
Libakhuthaza ngani obaba ukuthi labo bengene kulezi indlela?
Ama-support group kasanje asenze ngakuqala abantu kumbe ukuthi sebethola izimfundiso eziningi kumbe kuma-inthanethi sebethola imfundiso kumbe kuma-TV information isibhothe abaningi ngoba kwesinye isikhathi umuntu angahlala ku-support group isikhathi eside like lesi yabe ku-support group for 10 years. Kwesikhathi information eyabe lokho ifundiswa laphana ababuya yabatsha kuye kabe kuyi-reputation ugcina ebona ngani vele akuncede ukuthi njani nasengile sikhathi sengikwazi okuningi ikanti hathi kuqakathekile ngoba kune-latest information ezibuyayo kumele sizisheyeni futhi sincedisane labona ababasaqalisa. Yikho engingathi khonapho kuma-support group ungafisa ukuleka ngoba afuna ukuvuselelwa okweqiniso sibili hhayi akusengi njengakudala semalutshwane.
Lo ngumnumzana Obed Banda olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ababe izisebenzi emgodini weKhamathi Tin Mine osuleminyaka engaphezulu kwangamachumi amabili wavalwa wabachiya bedubeka sebebombe inhlanganiso yokwemba amatshe aligugu njalo bathi sebecele imvumo eyokudinga amatshe ohlobo lwe-tin le-tantalite wona abikwa egcwele kulowo mango kukhulumende logatsha lwakhe lweZimbabwe Mining Development Commission iZMDC. Intathe yezindaba yethu Thabanga Mathebula usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eKhamathi TV.
Ukuvala komgodi weKhamathi wenkampani yeZMDC kwenzakala ngo-1994 lapho isimo somnotho esaba sibi umhlaba wonke ngendlela eyenza ukuthi intengo yamatshe afana le-tin eyayikhethwa lapho yehleka kubi. Kodwa abalandela ukwenzakala kuhlangothi lwezenjiwayo kuleli bathi njengawo wonke amankampani afana laboBindura laboMangura ayegebha ilitshe le-nickel, iKhamathi yazithola isisebunzimeni obenza igcine ivala ngoba inkampani yeZMDC yehluleka ukuyiphatha njengebhizimusi yaze yaphelelwa imali. Izisebenzi ezasala lapha zikhala ngendlala lakho konke ukuswela ngoba akulandawo engaqhatha umuntu selokhu yavalayo inkomponi yeKhamathi TV. Abazama impilo ngokuthi iya inhlanzi yedamu lenkomponi elilapho babhekana lodubo lokudliwa lokulinyazwa zingonya ngendlela esiyenze ukuthi abantu balapha babuthane babumbe inhlanganiso yokwemba amatshali igugu ukuze baziphilise. Umnumzana Freeman Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhamathi TV eliSecretary Development Organization yona esileminyaka ilwela ukuthi izakhamuzi zeKhamathi TV ziphiwe izindlu ezihlala kuzo njengokwenzakala kwezinye izinkomponi zeZMDC ezavalwayo. Uchaza impendulo abayithole kuhulumende ensukwini ezedluleyo eyenze babona kungcono ukuthi bazame ukudinga izindlela zokuziphilisa besalindele isiphetho salo udaba lwezindlu.
Basiphendula besithi sike simembijana beqale ngokuvula umgodi maqala. Impilo yeseKhamathi TV vele sesidubeke okwesikhathi eside. Isifiso sethu ngezokuthi mabe ngasinika ama mining licenses senze small scale mining besikhangelele igranite mining layo. Konke lokhu kungaphilisa abantu bani abeKhamathi TV. Njalo besikhangelele ingwenya leza esihleziyo edamu kithi. You know, lazo besizama as ikhesedo ukuthi sithini siphiwe ichance ukuthi sizibonele.
Umphathi ntambo ezenjiwayo umnumzana Walter Chitakwa uthi uhulumende uyaluzwisisa udubo lwaseKhamathi TV kodwa uhulumende ukhangalele ukuthi lezo zindlu yizo ezizasetshenziswa izisebenzi zaloba yiphi inkampani ezavula kakutsha umgodi lowo. Uthi isicelo sokwemba amatshali igugu siyakhuthazwa kakhulu ngalezi nsuku uhulumende esekela ukuthi izizalwane zakuleli zibe yizo eziphatha amandla omnotho. Uthi izakhamizi zeKhamathi TV zingalobela kugatsha lwakhe iZMDC kanye lwesibalukhulu wogatsha lwezokusa amandla omnotho kuzizalwane zakuleli umnumzana Francis Nema ukuze bathole imvumo yo abayikhalelayo. NgiseKhamathi TV nginguThabang Mathebula entatheli Studio 7.
Inkokheli yebandla leZANU PF kakhulu ezigabeni zeMathebeleland lakoBulawayo igcizelela ukuthi izimisele ukuthuthukisa inhlelo zakulezi zigaba ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. Ensukwini ezedluleyo iziphathamandla zaleli bandla zibonakala ezigcizelela okuhlezi kukhulunywa ngabantu makhaza lamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu kulezi zigaba okugoqela ukusola udaba lokuthi ababalisi abangenelisi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kanye lezinye indimi ezikhulunywa eMathebeleland bafundise ezikolo zemfundo ephansi. Iziphathamandla zaleli bandla zisolile njalo uhlelo lukahulumende olwe-census zisithi abantu bakoBulawayo bancindezelwa ngokuthi kuthiwe inani labo lilokhu lisehla lisiya phansi okubangela ukuthi bengaphiwa intingeko ezeneleyo. abahamba phambili kulolu daba bagoqela umnumzana Simon Khaya Moyo, Jabulani Sibanda, Joshua Malinga, Sikhanyiso Ndlovu, Richard Moyo, Obert Mpofu, kanye lonkosikazi Angeline Masuku labanye abaninginingi. Umhlangano weZANU PF elangeni ngempela viki edluleyo lawo uphathaphathe udaba lokuthuthukiswa kwalezi zigaba. Ukuzwa okuningi ngalolu daba siqoxele umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU PF koBulawayo.
Siba lama challenges of course. Kulokunye okungani kuyasibamba, kulokunye okungani kuyasidosela emuva, kulokunye okungani kusidosela phansi. Kodwa into eqaphele ukuthi abakhokheli bethu bonke bayakuzwisisa kakhulu, bakukhangele futhi bazame banangabe ukuthi hambe sisingayenza enye into bana siphume entweni enjalo. Ye emadolweni sibilini kuwe baba lo kungani kuthiwa siyasilela. Siyakhala kakhulu, ngiyakhumbula owami uNkomo uJoshua ngomvice president wakuwakhuma ukubona lolo bamsika futhi wakuphinda wathi don't be cry about this. Buka uzenzele, sukumzenzele, ngoba ngalokhu khala uhlezi akula muntu ozabuya azokuphathisa kokuncwedi. Kodwa ungasukuma ngoba umuntu uzabona impilo uyasukuma iyazama esibe kuphathisa. So emathebuleni le ingemuva, kodwa ngendlela thina sesisikhelele ngayo lokuzimisela kwama-ministers ethu, ngibone ngani this time around izinto zizatshintsha. Ngoba there's now a deliberate move kulokwenza ngabomo bana sithi kona emathebuleni ake sifocuse ngayo, sike siyithuthukise. Kuze kulake abantu bangabe labo bake bebe-appeased ngoba bebehlala belokungabakhalayo bengabakhalayo.
Kuvuka uzenzele lapho. Siyananzela ukuthi kulezinye izikhwama okufanele ukuthi zincedise umuntu wonke njengezabatsha lezinye ezenhlelo zokuzithuthukisa, kodwa abantu bakhonona ukuthi abazizuzi. Khona kuyesatshwa yini lokuthi kukhulunywe kuzwakale kubandla leZANU PF?
Ibandla leZANU PF is a Democratic Party nabetsho abalungu. Akula muntu yalisa ukukhuluma elizinga angabe elensolo ngayo. Indaba yezimali le isikhulunywa kakhulu. Siyakhuluma lapho futhi njengabantu beZANU PF ngoba khona abe emalizweni lezo usukumangale ngoba izinto abantu bangaZANU PF ma-youth ethu labo babe bengayitholanga imali yenkolo. So sisuka sizuzi ukuthi leyo mali isuka iye nga yabo. Kodwa phela nangathi into elihlube ukuthi imali ziyimali zamabhanga asomali eZANU PF and mostly asomali e-government. Sekuzimali ezebhanga uhulumende uyabe zama ukulungisa i-facility or noma kuyimali kahulumende uhulumende uthole imali ayifakeni ebhanga ministry bayikhangele bayisebenze kunjalo. Kodwa usuke umangali ubana kathi imali yankona esingabe and into le sikhulunyiwe sisu wami asho into efihlwayo, thina sifihli lutho. Xa kunento ephazamisekayo iyalungiswa and kulungiswa ngokukhuluma, akulungiswa ngenye indlela. Nxa singakhuluma ngazo kuyalungiseka, singathula ngakho kuzonakala.
Ubonani ngekusasa ibandla lakho koBulawayo le mathebelele?
Nxa ngikhangele ibandla lami koBulawayo ngaba le mathebelele njikelele, ngibona ngantiwa i-future yethu i-bright okumangalisayo. Uyabona namhla nxa ngikhuluma so, ungabona kulo muntu oloku engaboni uba leZANU PF ikuyini, ihamba njani, umtshini onjani. Heyi umuntu ngiyamzela frishem yazi iZANU PF isivulile umgwaqo aka 2018 kam 2018 uyashipa futhi laye ngoba abantu sekubonile lonke lokubele sokuthi kuqanjelwe amanga into ekhona ephilayo nazi lake engikuthile kuqala into le nxa singafaka izimbabwe first uzabona into zonke ziyaphuma shutu njengoba vele imathebeleni sathi sivele yenza ukamasidi imathebeleni nothi yatata singatiphosele 90% of amasidi sokusethi uBulawayo avuke soBulawayo kathi sibonke labasebenzi uBulawayo uzambona uBulawayo uzavuka nxa kulo muntu oloku engakajoyini iZANU PF namhlanje sikhuluma so bakithi gijima uzojoyina umnyango ovulekile gijima.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU PF, ubekhuluma ecingweni ekwaBulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni ke ukuthi untungameli inkomo weStudio 7 usiphatheleni lamuhla.
Ikudibana kuhlelo lwezabatsha namhlanje ngilo Emmanuel Ndlovu, yena oze khonapha eMelika kumalanga asanda kwedlula ehamba ngohlelo lweYoung African Leaders Initiative iYali. Lolu hlelo lwasungulwa ngomongameli Barack Obama ngenjongo yokuthuthukisa abatsha bezwekazi le-Afrika. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu ngaleli thuba onikezelona. Ngiyajabula lani baleleli ngiyalibingelela.
Ye, ungasitshela zihamba njani izifundo zakho?
Yabonga, izifundo zihamba kahle kakhulu mfowabo. Hey, sibene lapha njengabantu abasha from emazweni amaningi atshiyeneyo awezwekazi lakithi lase-Africa. Ukuthi sizokhangelisisa indaba ingxaki esibhekane lazo njengabatsha abasebenza le nhlanganiso ezisebenza labantu. Loku zozihlomisa ngamaqhinga ukuthi singayenelisa njani ukuthi sinqobe engathi ama challenges la esidibane lawo insuku zonke and lokustrengthena ama capacities ethu as young leaders.
Kuyini okutsha osukutholile?
Hey, kuningi kakhulu mfowethu, yazi ukuthi kuya kufuna ukuthi impela iviki lonke lingaphela ngizama ukuchazisa. But okukhulu engakutsho ukuthi sesifunde ngeleadership ngoba sihlane lama professors amaningi lapha e-University of Virginia lapha mina engikhona. Sesifunde ngento zenkokheli leadership ukuthi nxa ungumuntu omkhokheli fanele uziphathe njani, ama stakeholders ukuthi wathargete njani, usebenze njani lamanye ama leaders akucommunity. Safunda into ze sustainability, eze environment, global warming, safunda ngento ze social change. Safunda ngento zokuqala amabhizimusi lokuthi inhlanganiso lezi esisebenza lazo zingancedisa njani abantu beyond just uku-advocate but also ukuthi ingxe kube lo hlangothi olukhangele ze-business ukuthi imali yangikhona izabe incedisa futhi i-community.
Kudaba lobukhokheli osukutholile ngalesi sikhathi ungenelisa yini ukukhangelana labakhokheli beZimbabwe okwamanje iloba kupolitics kumbe kusivil society batshela ukuthi into enje kalihambisi kuhle?
Yeah, okukhulu I think esengikufundile ukuthi ukuba ngumkhokheli kuphela ukuthi uyabe ungumuntu obuya lama demands kuphela usola but okunye uya ezweni lama solutions bese libonisana ukuthi kungahamba njani kuyiwa phambili labantu be-involved ku-process kuma-processes zonke nalawo yabe uthe wena wawaqamba. So engikunanzeleleyo ukuthi ama-problems la esihlangana lawo baningi ababhekane lawo abanye kumanye amazwe ase-Africa and ziningi indlela asebethe bazi-adopt-a ukuthi ngathi bakhangelani lalawo ma-problems. Engathi sengikufundile la ngokuthi nxa sengibuya ngikwenza kusebenzisa ukuthi intsha ibe involved kakhulu, ibe consulted njalo lokuthi imeseji yethu esiyabe siyihambisa kulaba abasikhokhelayo ingabe iyimeseji elokulwa phakathi but iyimeseji ye-engagement efacilitate-a i-dialogue le-discussion le-way forward.
Ukusikhathi sakho esiseleyo yikupho okunye elikhangelela ukukufunda?
Sizafunda ngaba kuthi ngama pathways of development. Sikhangelele kakhulu ukuthi izwekazi lethu lase-Africa despite ukuthi ilo mnotho omningi kuyini esingakwenza engathi ngesikhiwa to find an African solution to Africa's problem. So ikwe siza kudiscussa njengabatsha khonapho ukuthi yabe singathi ngama African solutions esingathi African pathway of development. Engasenza ukuthi lathi sibe ngabantu abathuthukayo ngerate abanye abathuthuka ngayo ngakhangela njengeChina umnotho wayo ngendlela okhula ngayo ukuthi lathi kuyini esingakusebenzisa esilakho ukuthi lathi sibe ngabantu abahloniphekayo emhlabeni wonke jikelele njalo sibe ngabantu abaqhakathekiswayo.
Ngike ngabona ukalakala ku-Facebook lapha ngokudla kwangapha osithi hayi kungani kakujwayeleki sukujwayele yini?
Hayo yonke into nje I think ilesikhathi sayo njalo ngokuya kwesikhathi lutho yabuloko kulujayela ngoba ngapha of course njengoba njengomuntu obesejayela amacimbi ekhaya ukuthi utshintshe uzobuya kwenye idiet yobusidla lokho abantu ngama prawns lokho okutholakala elwandle aso transition elula but hayi nyakujayela mfuka.
Hayi igwanele mnumzana Ndlovu siyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo ngelanga lalamhlanje.
Mbongile mfowethu.
Lapho belilalele uhlelo lwezabatsha sixoxa lo mnumzana Emmanuel Ndlovu yena okhonapha eMelika University of Virginia obuye ngohlelo lweYoung African Leaders Initiative. Thiyani indlebe kulolu hlelo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisayo yimi owenu ontungamili inkomo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.